Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 24 kumfumfu 2020 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje valichumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo njalo abafunyanwe sebesindile bangamachumi phose amathathu.
Izinto zonke lezo kuthiwa iZNPF yazenza izinto ezisemgcikeni azidingi maphephandaba kumbe imisakazo ezimele yodwa ukuthi ziveze.
Abasakhulayo beZANU-PF basola abomsakazo weStudio 7 laba maphephandaba azimeleyo besithi yibo ababangela ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ebandla labo zingasuswa.
Ama-sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi-targeted sanctions.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende udlalisa isikhathi lemali ngomkhankaso welanga lokusola izijeziso zenotho kusasa ele-anti-sanctions day. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvotile namuhla kukhetho lukamongameli lapho ancintisana khona lomela ibandla eliphikisayo elamademokrasi umnumzana Joe Biden. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalichumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo labangamachumi amabili lasishiyagalolunye abafunyanwe sebepholile. Asebefile balokhu bengamakhulu amabili alamachumi amathathu lasithupha 236. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selikhwelela yaku 8,257, kuthi inani lasebephephile lona selifike ku 7,771. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili alamachumi amahlanu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 42,299,535 njalo wabulala abedlula isigidi esisodwa 1,145,739. Ngokucho kwe Johns Hopkins University. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Abasakhulayo beZANU-PF namuhla basole umsakazo weStudio 7 leminye efana leBBC leCNN kanye lamaphephandaba azimeleyo besithi yibo abenza izijeziso zenotho zingasuswa ngoba bebika indaba zamanga ngokwenzakala eZimbabwe ezingcolisa uhulumende. Abasakhulayo laba baveze insolo yabo kumbuthano abawenzele ehoteleni leRainbow obulawayo namuhla emini phambilini kosuku lwakusasa olwe-anti-sanctions day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano weSadaki ukuthi kube lilanga lapho amazwe akumanyano lo abambana khona leZimbabwe esola izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF yiMelika lomanyano weEuropean Union. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele umbuthano lo ukuthi umsakazo weStudio 7 leminye yethula indaba zamanga phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu ngoba ingafuni izijeziso zesulwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomhleli wephephandaba elizimeleyo elestandard umnumzana Kolwane Nyathi.
Lokho uchiwo ngabantu bezanu asonto entsha, siyazi ukuthi uhulumende wezanu PF vele ubudlelwana buka uhulumende lebandleli busayo lamaphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa akukaze kube kuhle izanu PF libandla elingafuni ukukritisayizwa ama journalist bona ba prefer ukuthi amaphepha andaba lemsakazo bekhiphe amazwi angavezi lokho kuba bakwenzayo. Siyazi ukuthi izinto zonke lezo ukuthiwa izanu PF yazenza izinto ezisemgcikeni azidingi maphepha andaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi ziveze ama abductions lokubotshwa kwabantu, izinto ezenzakala abantu bebukhanyele. Okwenziwa yimedia ukuthi babhala kumbe basakaza into ezenzakalayo elizweni akho ukuthi into ezisemakhanda abumbe abazicabangela zona. Izanu ayisho zivume lapho ephambanisa khona ngoba vele ayikazivume. Siyakwazi ukuthi waba lokubulawa kwabantu ngeva ukutholakala kukazibuse iground kuze kube namhlanje akula umuntu ovumayo ukuthi izinto lezo zenzakala. Singaza sikhangele ukuthi izanu izavuma ukuthi lapho ephambanisa khona ukuthi iphambanisile. Akumangalisi lokho okukhulunywa ngabantu sakhulayo bezanu PF. Istrategy abahlala besebenzisa.
Alubana izijeziso lezi Nyathi zithe zasuswa njengokukhuthaza kwezanu, ubona ibusa kuhle yini ilungisisa umnotho, indaba zamalungelo zilungisiswa lakho konke okuhluphayo kuhamba kuhle?
Ukukhitshwa kwezijeziso lokhu ambona ukuthi ungatshintsha lutho ngendlela i-economy manager ngayo kumbe izanu PF ebusa ngayo, ngoba into abayijayeleyo laba akulanto etshintshileyo ngendlela ababusa ngayo kusukela ku-1980. Lokhu ukuthi bethi beblame ama-sanctions or izijeziso lezo ukuthi bathi izwe zenza into zingahambi, i-excuse nje abayinikayo, i-excuse yokuthi bezama ukuncinda abanye ngamacala abo besithi ama-sanctions lawo eza bengabusuki umbe berani economy endlela ekhangelelwe ngayo. Siyakhumbula ukuthi mina ngakwathi ngene uba umongameli ngo-2007 wathi ukuthi abantu bekachitha isikhathi bekhuluma ngama-sanctions ngoba siwaza khulisa inotho kumbe azayenzwa ilizwe lethu libe ngcono. Engaze ehambe ama-sanctions la ngibonile lutho olutshintshayo ngoba izanu vele indlela ebusa ngayo indlela ebuse ngayo from 1980.
Umnumzana Kolwane Nyathi ngumhleli wephephandaba elizimeleyo ele The Standard. Kusenjalo isigodlo someli wele China eZimbabwe sethule umbiko namuhla sisithi izijeziso lezi zibulala uzulu weZimbabwe, ngakho kumele zesulwe. Kodwa isigodlo someli weMelika laso sethule owaso umbiko sisithi izijeziso lezi ziqondiswe kumalunga ezanu PF aphatheke kundaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu, imisebenzi yenkohlakalo lokunye okuphathelane lombuso omubi, njalo kaziphazamisi abantu makhaza. La ngamazwi agcizelelwe njalo isigodlo somanyano we-European Union. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukhangelelwe ukwethula umbiko wokusola izijeziso lezi kusasa. Lanxa abezanu PF besithi izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba zibulala umnotho njalo zilimaza uZulu makhaza, abebandla le-MDC Alliance njenge-European Union leMelika bathi umnotho ubulawa yimisebenzi yenkohlakalo lombuso kamongameli Mnangagwa omubi. Kubika ubathabile Masuku.
Izijeziso lezi zetheswa iziphathamandla zezanu PF lamakampani alobudlelwano laleli bandla i-EU leMelika kuminyaka engamachumi phose amabili edluleyo emizameni yokuphoqa uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo kaZulu njalo amise ubudlwangudlwangu obabusenzakala emaplazini yesikhathi abalimi abamhlophe behluthulelwa umhlabathi. Lanxa i-European Union leMelika ziqina ngokuthi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu PF eziqondiswe kuwo kuphela, uhulumende uthi yizo ezibulala umnotho. Ilunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi uZulu Makhaza nguye odla luhlubhu ngenxa yalezi zijeziso. ngokunjalo uthi kumele zesulwe.
Kuthiwa targeted sanctions, akula targeted sanctions la. Abantu beZimbabwe babasafa, abathwele nzima, abantu abangalali uthi babasafayo. Bakithi bona sebephephela kubo South Africa, abanye baleka besiya petshiya khona le, besiba izigqili zamakhiwa, ana la asincindezela asethulile ama sanctions. Ngenxa yokuthi umumo wethu lo, amakhiwa la alwa lathi ngendaba yomumo womhlabathi.
Amazwi kaGawule agcizelelwe ngumnumzana Joseph Chuma olilunga lezano PF Central Committee.
Ama sanction lawa alimaza wena lami phansi ngapha ngenxa yokuthi amankampani amaningi lamanye angelani lalabo ababusayo alawo athwala nzima ukubana asebenze. Ama sanction lawa alimaza kakhulu njalo alimaza umkhono wethu ezingaja ezikhona kunapha ama organizations lamanye amazwe especially ngapha kuSadak asezimisele ubana ame leZimbabwe esala into le yama-sanction esithi kona ngabe ayasuswa.
Inhlanganiso emela osomabhizimusi eZimbabwe National Chamber of Commerce ithi iyawusekela lomkhankaso. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Godwin Muoni utshele iphephandaba leHerald ukuthi izijeziso lezi zibulala amabhizimusi ngoba engavunyelwa ukweboleka imali emabhanga aphandle kwelizwe. Kodwa abebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance bathi umnotho weZimbabwe udilizwa yiZANU-PF ngemisebenzi yenkohlakalo lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukubusa kuhle. Ngokunjalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umanyano weSADC udlalisa isikhathi ngokuqoqa umkhankaso lo wokusola izijeziso kusasa.
Kuyadida ingqondo ngoba iSADC yona efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba. Namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions. Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yitargeted sanctions.
Umafa uthi nxa uhulumende kaMnangagwa efuna izijeziso zesulwe kumele elandele inkuthazo yeMelika le-European Union eyokuthi ahloniphe amalungelo njalo etshiyane lemisebenzi yenkohlakalo.
Ngathi umthetho wezidera ufuna ukuthi iZANU-PF ilondoloze amalungelo ayinqaba ngama-human rights and the constitutional rights. Ngaphandle kwalokho mahlabezulu ngaze kuwine uTrump kuwine lowo uJobin umthetho lowo uyabo lokhu khona.
Ngonkwenkwezi lonyaka elemelika likhuphe ibhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe lele-Agricultural Development Bank of Zimbabwe kuluhlu lwalo lwezijeziso. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uthi izijeziso eziseleyo zizasuswa zonke nxa uhulumende weZimbabwe engahlonipha amalungelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wakhuwe mbula.
Kesiye emaphandleni ngodaba lwesijeziso lolu. Izakhamizi seziveze imbono etshiyeneyo ezinengi zisithi kaziboni ukuthi izijeziso ezafakelwa amalunga eZANU-PF ziphazamisa njani uZulu Makhaza. Kubika uAlbert Ncube.
Iningi lithi kalikholwa ukuthi izijeziso lezi yizo ezidala inhlupho ezibhekane loZulu. Ngakho zithi uhulumende ukhuluma ize lapho zisithi zibhidliza umnotho. Umnumzana Guda Kwashe ezulwini atise eMatobo North uthi ukutshengisela ezitaladeni akusoze kusize ngalutho.
I-anti-sanction day lay akusamelanga vele sibiyenze noma sitshengisele because awuzange kube nempumela kusukela ngonyaka ophelileyo lapho iSADC eyangenela khona ifuna ukutshengisela ukuthi sincedise iZimbabwe ngoba sekule new dispensation ukuthi iqalele ephejini elitsha.
Amazwi kaZulu agcizelelwe yisakhamuzi esanetiseni ematobo umnumzana Grail Dompiri yena othi urhulumente kumele azinuke amakhwapha ngodaba lwezisezo lezi hathi kudlalisa isikhathi ethengisela
njengelizwe kufuze siqale thina sizilungisise lapho esilamaphutha ethu sibekwazi ukuhlonipha amalungelo abantu sibe le free and fair election siqede i-corruption ngoba as long lezi zinto zingaqedwanga zithink it's waste of time ukuthi sitshone sikhuluma anti-sanction day ama-sanctions lawa siyazikhuzela thina
umnumzana lamoncobo esekhamuzi kwat 4 ematoba south uthi izijeziso ezihlukuluza uzulu yilezo athi zethulwa libandla elibusayo elizana u-p f
ama-sanctions la akhona asiphambanisayo thina ngama-sanctions esiwafakela izanu ama-sanctions esiwafakela izanu u-p f yiwesithi kawaphele ngoba sithwele nzima siyagula asilanto ezisilaphayo ezikolweni abantwana amatisha kaholi ezibhedlela kulaa mithi amanye sikaholi yiwo ama-sanctions esithi kawaphume yiwo ama-sanctions esingawamatshela hhayi ama-individuals lawa wabo lawa kawasebenzi
kusenjalo abazali sebekhuthaze urhulumente ukuthi athathe udaba lwerholo lwababalisi njengodaba lomqoka njalo luphuthumayo ukuze babuyele ezikolo abantwana bafunde loba nje izikolo zivule ekupheleni kwenyanga edlulileyo akukafundwa ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngerholo labo eliphansi unkosikazi sikhangele moyo owesilela tshani insiza ngomunye wabazali labakhathazekileyo ngekusasa labantu babo
ngoba wonke umuntu uvela kutiumuntu uvela kutitsha ngazibe ngudokoteli uvela kutitsha owaye abatitsha lingawaqakatheki siqakathekisana amatitsha
unobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi ezimbabwe teachers association umnumzana tapson nganono sibanda uthi sebehambise isikhalazo sabo seholo ngumongameli emasomnangagwa
simbhalele samazisa inhlupho zethu samazisa lesikufisayo sikhangeleleke impendulo ezavela kumongameli simazisile ke umongameli welizwe ukuthi kunjenje kasikho emsebenzini ngenxa yokwehluleka kuba semsebenzini ngoba imali esiyiholayo ayisiyenelisi ukuthi sihlikise emsebenzini
esethula umbiko wakho e-State of the Nation Address ngolwesine umongameli Mnangagwa uthembise ababalisi lezinye izisebenzi kaurhulumente uthi urhulumente uza kuyenza okusemandleni akhe ukuze athuthukise impilo yabo ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
siyabonga Albeta umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvotile namuhla kukhetho lukamongameli lapho ancitisana khona lomela ibandla eliphikisayo elamademokrasi umnumzana Joe Biden uTrump olilunga lama Republicans uvotele edolobheni lePalm Beach eFlorida lapho athuthele khona nyakenye esuka eNew York. UTrump utshele intatheli izindaba ukuthi uzivotele njalo uthe uzaqhuba imihlangano emithathu yokudinga usekelo namuhla. Ukhetho luza kwenziwa mhla ka 3 ngenyanga ezayo okutsho ukuthi solusalelwe izinsuku eziyisishiyagalolunye kuphela siye kuhlelo lwabesifazana
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga namhla sixoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe sicubungula umsebenzi owenziwa inhlanganiso yakhe emaphandleni ukufundisa abesifazana ngendlela ezehlukeneyo ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19
khona ngumathi iqalisa nje upresident proclaima ukuthi kuzawuba lockdown sahle sawuthatha lowo mnamhla ufake ezandleni zethu saqalisa ngwenza outer awareness sinika omama imfundiso ukuthi kuvele kuyini khonoko unjani umkhuhlane lo sibaguphele sibanika ama pamphlets sihambe futhi sisithi ezikotho lapha abanatha khona manje nema bus stop sibophela amaphepha amabhakani ukuthi sibafundisa ngawo umkhuhlane wamanzi ukuthi uvele kuyini abantu bangawenqabela njani ukuthi bangabi nawo sasuka lapho kuthe sekubuya khonkhana o-social distance besibafundisa lanxa ezimhleni sibafundisa ngakho ukuthi kumele banande i-social distance saya futhi salandela ngokubafundisa ngokugeza izandla sangena kubo-scoop gear hang up campaign sisithi imizi ngemizi sabona ukuthi kule-scoop gear egedini so sakwenza sibili kwaphumelela uthethe kungena lenkuthazo yama-mask sazinika ukuthi omama sebeya kuthi imaski ngizayithenga ngani ngizayithatha ngaphi bazeyicuce bayayithenga sithi mama watsha ilembo elingana usalifuni saphuma le-pattern sathunga ngezandla sadinga amarekeni senza ama-mask ethu okokuthi wenza isayizi yomntanakho ekababa lomakhelwane umenzele
kodwa libona beqhubeka bekwenza yini njalo lezi gubhu lezi lokho zikhona
izigubhu lokho zikhona sibili iye ngiyazibona sibili izigubhu lokho zikhona ziyasetshenziswa ezinhleni uhlubona omama begijima mainfaisehla nxa isigubhu giya sisinye ubona intuba zonke sebelengisa izigubhu giya kumbe esinye laphana esinye laphana ukuthi othutha ngale i-direction ageze kumbe babuthene benza imisebenzi yonale eyama-communities uzasica sekule sigubhu giya khonapho sebesifakile kodwa imask yiyo engikhathazayo omama bangani sebe-relaxa khathesi uyasicaka ukuthi nxa bengomakhelwane bebodwa babengayifakanga azayikhumbule nxa sekuthiwa uyagada ibhasi lakhwethesa ebhasini bangalingelelana bacede bajayelane umbone seyehlisile imaski kodwa lokhu sisakhuthaza ngazi ukuthi sizakwanelisa nini kodwa siyakhuthaza omama awathi ngeklasi ngeklasi babona ukuthi bayafaka izigubhu giya phambi kwamaklasi abantu ababo lemagedini kwenze ukuthi abantwana bageze izandla
like laphosa yini ilihlo ezikolo nokuthi abantwana bavikelekile yini ku-COVID-19
basavule bebalutshwana abantwana futhi kuvule abantwana engingathi bangani bale ngonjwana sitho grade 7 sebeqalisikwa responsible nabo-form 4 kodwa-ke siyesaba nxa sekuzavula abaningi sibona ngalengxenye nababalisa usezibanisho ukubabamba kodwa kwakhathese hhayi akhona ama-temperature bayathathwa bayakhuthazwa amatisha lawo alokho esayesaba but izikolo zemakhaya eziningi azilamanzi especially thina lapho esikhona kuyogwanda north izikolo azila eziningi azilamanzi
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami uSithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC
siyabonga Sithandekile siqhibe ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba
lingalithona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube owabaleka eZimbabwe ebalekela ezombusazwe
ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
ngiyamukeleka lami ehlelweni labalaleli abacolekileyo
umbuzo wami wakuqala njengomuntu oke wangani uyalandelwa khona ngapho eSouth Africa khona ngapho belokhu besakudinga yini
lokhe isimo sifanana njengoba lizizwela kuhulumende lebusayo ikakhulu umkhokheli ukuthi ngumuntu vele obusa ngodlame njalo uyalwisa wonke umuntu ozama ungani uyamisana lamalungelo oluntu njalo lamamanga phela ngokuthi ngingabi khona ekhaya phela kathi sisi umzabalazo akuseyikho ukuthi njengowe liberation strike lapho kwaliwa khona egangeni kule social media lami ngihlala ngiphosa nje ngoba into evele ibhedi siyale angeke ngayiwayi khona sokunje ukuthi vele lokhe vele umkhondo uyukuthi lami ngomunye lokhe ngingomunye wabantu abakuthathwa nje ukuthi government bakhuluma kube ngayo lokhe vele ngingaphephanga.
Bona bakhona yini abanye abafana lawe abakusimo esifanayo ababaleka ekhaya kodwa bengani belokhu belandelwa khona ngapha?
Abantu baningi kakhulu abalandelwayo. Ungabona ukuthi nxa ungacacisisa ukuthi abanye bakhona ekubuyeni kwabo becrossa eBay Bridge besiza ngapha balimukiswa ngamasotsha ukuthi ayilinanzele lingahambeli ngale kule ferret team okutshengisa ukuthi vele laba bantu bayalwa nxa yona iferret team sisukile siseboda isidinga abantu eboda kwehlule ukuthi ivele isikhona lakhona lapha nxa ukuthi umbuzi South Africa kumbuzi eBotswana yabe kulandele leyo ferret team ngoba isikhuluma kunje iferret team yekhange esiseboda ekhangela abantu abaxhosa bebaleka nxa obulawa bathathwa nje ukuthi ngabantu abakhuluma kumehulumende baningi kakhulu abantu abacatshileyo but ngezazo watsho ukuthi unguzibani lozibani baningi abantu abacatshile ngendaba zenalezi ngoba phela into ekhulunywa ngumuntu omuntu okhuluma ku-social media ku-Facebook omunye okhuluma ku-WhatsApp but nxa kudingwa lidinga ukufana nayo ihulumende kamnangakwa baningi ngesibili khona abacatshileyo emazweni aseduzane leZimbabwe.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi ubona njani umumo osekhaya?
Umumo osekhaya kawumanga kuhle ngokomnotho la ngikho nje konke okwenzakalayo siyabona lezi zenzakalayo amasotsha edubula abantu kusenzakala lokhu lalokhu so okunje ukuthi thina njengabalweli bamalungelo abantu siye sifisa ukuthi nga abantu babambana kube yikuthi okungayisikufa yikuyini bakhangelane lasinesi isilo esi government kamnangakwa ngoba vele akula muntu ozasilungisela bakhulumile ama media kwakhuluma besisekela but leso uthecosolo lonxa ukuthi vele into yeZimbabwe futhi ilungiswe yithi abantu nabeZimbabwe ngilesifisa ukuthi labona laba bakhona ama civil servants ama soldier ngakubona but ngombono wami sokuseduzane nje ukuthi even labona laba acabanga ukuthi ba protector abangama soldier bazamhlamukela kungekho khathana ngoba isimo sifuqa wonke umuntu isimo somnotho indlala but yehlisa ubhinya entabeni la ama soldier azakwehla entabeni athi ayilokho osokwenza mongamela isiko as long singabambana njengabantu singawina lokho.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyalithanda lonke bantu bakithi and ngizilusizi ngento eyenzakalayo kuthi nje into ofuzisinanzelo njengabantu singabantu banye asinanzelele ukuthi nxa kulento enje so asifundisaneni ukubambisana ekulweni lesithethe ngoba ukukhuluma iqiniso into eyenzakalayo ekhaya ayikho mnandi izihlobo ziyafa kula mithi ezibhedlela abantwana benza ukuganga ezikolwa kula matitsha yinto embi kakhulu eyenzakala esibisele emuva kakhulu njengabantu kasifunde nje ukuthi sibambane singasolani lokuthi silimukisane lapho lengozi khona ingozi yazibona even abaku-CIO abakumami futhi bafunda ukuthi balimukise abanye babo ngoba basemsebenzini but nxa ukufuze enye intiwelo omnye umuntu asifunde nithi silimukisa nezingozi nezathi zisikhangele njengoba sibona ukuthi ihulumende le yinkukhu ekunatha amaqandayo kasifundeni nje ukuthi sibambane singabambana sibe ndawonye sizawina ngoba akukho ongapheliyo ongapheli badala bathi kuyahlola kuzaphela nakhona ukwezampilo.
Lo ke bekungumnumzana Josephat Mzaca Ngulube olwela ilungelo likaZulu owabaleka eZimbabwe ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Dilani.
Siyabonga Chris ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Balitshumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo njalo abafunyanwe sebesindile bangamatshumi phose amathathu. Abasakhulayo bezanu-PF basola umsakazo we-Studio 7 lamaphephandaba azimeleyo besithi yibo ababangela ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ebandla labo zingasuswa. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende udlalisa isikhathi lemali ngomkhankaso welanga lokusola izijeziso zenotho kusasa ele anti-sanctions day. kwanele mthwakazi abangathanda ukulalela njalo uhlelo lwethu ngokugcweleyo lingaluthola ku website yethu ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.